Into yabule angiyiboni iphumelela kufanele nje siyikhangele ngahlangothi eziningi siyikhangele ngasohlangothi lokuthi ngabantu abasanda kuphenduka elizweni kade besemelika besithi bahlangane esingathi silungu ngama-investors akade bathembisa ukuthi angabanikeza izimali njalo la angabuya azo-investa eZimbabwe so abazama ukukwenza kusitshengisa ukuthi uhambo labo lolwe-America lokuyazama ukukhuluma lama-captains of industry awemelika lama investors lwehlulile ukuthi lubatholise leyo mali kade bezama ukuthi bayithole so lokhu asebezama ukukwenza ngale ndlela kuyindlela yokutshontshela uzulu ilanga libalele emini ngokuqondileyo angiboni bephumelela ngento yabo le aluba uzulu wezibafu engamanyana akuyalo kuyinto okunjengalokhu
abantu bayakhonona abantu abaningi ikakhulu ngodaba lokubhadaliswa umthelo nxa umuntu ethe wasebenzisa ikhadi lebhanga ukubhadala ulutho kulo lonke idola abhadale ngalo uthathelwa umthelo we-2 cents ubona uhulumende elalela yini mhlawumbe esesula lumthelo
uhlupho olukhona olukhulu nkomo ukuthi abantu baseZimbabwe sibajayela kakhulu ukuhlala behonona bengenzi isenzo esenza uhulumende wabo abathathe serious abathathe ngokuqotho ukuthi ukuhonona kwabo lokhu kubika indaba enkulu aluba bengathi behonona bahonone baze baye batshengisele bayilwe indaba yokuhonona kwabo ngokutshengisela izenzo ezinkulu uhulumende abona ukuthi mhlawumbe laye angasina esingathi lesilungu use-threatened ube ngakwenelisa ukuthi asine isinqumo sakhe lesi sokuthathela abantu umthelo esesulile but angiboni esesula nxa abantu ezaqhubeka nje behonona ukuhonona nkomo kuphelele ekuhononeni akusithi ndawo
umphathintambo wezemali ubaba uMtholincube uveze ukuthi isikwelete seZimbabwe sesifike ku-16.5 billion kodwa eminyakeni embalwa edluleyo ngo-2012 besingamamiliyoni ambalwa nje iye ngaphi yonke le mali
yiwumbuzo okufanele ukuthi uzulu lo etinxa ehonona ahonone ewubuza ukuthi nxa ke sifike kumabhiliyoni angangabo-16 billion isikwelede leso imali yangikhona iye kuphi isetshenziswe ngaphi njalo ngubani andubana uhulumende afake isinqumo sokuthathela abantu umthelo we-2 cents for every dollar abantu abayisebenzisayo kubi inkomo ukuthi umuntu esebenze izithukuthuku kanzima kangakana aphinde ayethathelwa ngokomthelo njengalo nguhulumende ovele simbona engakwazi ukusebenzisa imali njalo ngakwazi lokuthi aphumele egcekeni athi ukuthi imali ekade ikhona iye ngaphi kuze kube nje uhulumende abantu balambe kangaka kusweleke kube nendleko eziningi kangaka imali ebikhona iye ngaphi yiyo first into okufanele nga abantu baqala babhikise sile ngokuqondileyo babuze uhulumende ukuthi aze ayiphumele obali ukuthi imali iye kuphi
usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangushka ekwethuleni kwakhe ama-bond notes eminyakeni esanda kwedlula wathembisa wathi nxa engasebenzanga kuhle lawo ma-bond uzatshiya umsebenzi kodwa sikhuluma nje lokhe esesikhundleni sakhe singathi kakunanzeleli yini ukuthi ama-bond ehlelekile ukusebenza kuhle
kuseZimbabwe njalo ngingathi kuse-Africa kuvamile ukuthi e-Africa umuntu azibophele ngenkulumo ethize ekwazi ukuthi kungaze kwehlule akulalutho abantu abazamenza lona ngoba ngokuqondileyo njengomana wayevele ezibophele wathi yena angehluleka lawo ma-bond notes yena yethu uzakuthethele eceleni anike omunye umuntu ithuba naso phela sehlulekile ama-bond notes akhe bekumele ukuthi nga uyamele eceleni kodwa siyakwazi ukuthi abaholi belizwe labo bonke abantu baseZimbabwe akulalutho abazalwenza okungabangela ukuthi bamkhumbuze ukuthi wathi amazwi akho athi akumele eceleni-ke kube lomunye umuntu
ukuze umnotho wenelise ukuncibilika dokotela Mhlanga kuyini kahle kahle okuphuthumayo okungenziwa nguhulumende
kuningi inkomo okungenziwa okokuqala ukuthi uhulumende afake esingathi ngesilungu yi-trust ebantwini o ngathi kuZulu wonke jikelele. Kunje nje akula muntu welizwe oyisizana nesaseZimbabwe olokuthemba uhulumende uhulumende kamnangaka. Akula muntu otrusta igovernment yani. Yikho okokuqala okumele kwenziwe. Okwesibili ukuthi uhulumende ethi nxa esithi wenza konke azama ukukwenza akwenze ngemva kokuba eqale watshengisela ukuthi wenze esingathi ngesilungu i-fiscal discipline. Yena ngokwakhe abophe ibhanti azikhuze lapho afuna ukudlalisa khona indleko ngoba vele zingekho. Athi nxa enze njalo lalapho athe waba khona le madlana ethize imali le engumnotho welizwe kakube nomuntu ozakwanisa ukuthi asazise kakokobala ukuthi imali isetshenziswe njani njalo ngaphi njalo ngubani. Ngoba sikhuluma kunjeni kule 50 billion ekathi vele ikhulunywe ngumgabe bengamkuphi elokhu enalamhla lokhu isilela ikho ngukuphela nje ndalazini sokunjana akuka muntu ongathi ukuthi ikuphi kwethithela zilapha yabe kwakhona kodwa yi 15 billion kambe kulabantu inkomo abangaxoshi 15 billion inyamalale nje ingazakala ukuthi iyachona ngaphi. Yizo zonke izinto zonezo okufanele ngazenziwa ngohulumende. Umnotho uyalunga nama-investors ayenza esingathi kungaba ne-investor confidence uma bengakwenza ngaleyo ndlela.